usemuntwini ohambileyo njengomuntu wayevela kubokobulawayo ngithe ngivela khonale ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona kuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singama-politicians ngabangenisa kwenye i-training omumama bama-districts ama-constituency ahlukeneyo bafundiswe ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababe-trainer omama ukuthi benze osepa benze ama-drinki benze lokungamakhekhanyana ukuthi bathengise bazuze imali zokuzisapota bona abanye basibuthatha lokhu sebengobusiness woman ngoba sebethi bangenze okungamasepa kwabo bakuthwale baye kungenisa ezitolo besenzela ukuthi babe lezi mali kuyafundiswa khona lezi nto eziningi lengokuphatha imizi mina ngiyakuchathekela ngithiwa bephalamenti ukuthi i-nutrition ukudla okulomsoco yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi
eleZimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano
ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayatshengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu okunye futhi kuya ngabantu abahambileyo phela abantu bayaphonga ukukhethwa njengoba bayafuna emhlabeni lapha bayakhetha nje bafike bazithulele khonale bangaze bakhuluma lutho sifanele ukuthi nxa sihambile khonale siyekhuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.